Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kuMbimbitho 2020 uChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa Izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkhuni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade ama-bookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. Solo khangela ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu koBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa Izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale lekhabhinethi sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezanu PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhlaka 20. Ngempela sonto umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri uchiye abanye bebambewa ngaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje, amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka 5 ngoNkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisithiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende phose sifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lomkhuhlane onalowo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lomkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
Amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe uNkulumende ukuze sinqabe. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye, ubonile uPresident weSouth Africa uma ku TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngutshengise khathesi. Uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama-borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavela endaweni enje, asafuni abantu abavela endaweni. Uthi bona kabacabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliyamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uZupco, ngoba uZupco uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba iZupco iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures, asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flamachina avela kwezindawo lezi esezilomkhuhlane osumemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Ngasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane singabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Khayisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni yikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni besele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo se-council yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza njengekhansili kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Ezomeni siwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo, bakhokheli singathi laba abaqhadi bakhokheli bezakhamizi singathi ama-region revolution ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi iyiniswe kumbe idluliselwe phambili sisakabona ukuthi kuhamba njani udaba lwe-coronavirus. Hhayi, uMongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jalo kakhulu ngoba yikade sokufisa lathi njenge inkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho?
Hhayi, izamenzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe ezini edluleyo kwaba into ese-South Africa sokunde ama-cases 1 or 2. Singathi umpela viki khonabheka ukukhanya ukuthi into lethu liyabemetheka. So yikho-ke libonile lathi ngesonto le-Dobha sikhiphe i-statement sona esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala koBulawayo njengoba yena uMongameli welizwe esekhulumile. Sibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kusigaba ezaphansi zombuso kusiya singathi kuma-community okusawazi.
njengoba idolobha lakobulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol le diesel libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka.
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu ngisandikile sikhangele ikhonono elizwe sikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko okuphithe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesinungisenele udaba le-coronavirus zanenzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe khonokho ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases wonawo awe-coronavirus zihanjiswa njalo zesibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela umkhuhlane engajayelekanga leyo eyabizela njalo-ke isibhedlela i-Tongroove infectious hospital nestaff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakobulawayo lisoze lilahlekelwe yini ukuzemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela ziphekele ezabuya eze-independence belungiselela imizi yabo bekhangelele i-trade fair. Singathi ama-lodges lamahotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings angelowo ngombukiso we-trade fair. So-ke sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu yakobulawayo.
Lo ngukhansela Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje sesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lekhronikhi lithi idlalade elitsha lomhlabeleli uJah Prayzah lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lo mcimbi okumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze lingatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapolisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezitaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kubikwa ngobotshwe osiphathelene abalikhulu lamashumi amahlanu duze lemthephandaba ye-Trafford kobulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wezalele ephalamende umnumzana Jacob Mdenda. Manje-ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi, angivumelani lakho lokho mina ukuthi izitebiso zetesarize neZimbabwe zethule. Noma kanjani la bathana bekhankasela ukuthi ilizwe leZimbabwe hhayi lafakela izitezo zenotho yokudlala ngesikhathi. Ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu, kufanele ukuthi lithele izitezo ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kangani ngenxa yokuthi umnotho yelizwe uwa njalo njalo uphansi kakhulu okuyangisayo ngenxa yokuthi awufuni ukuboniswa nguZulu, wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe lemelika Donald Trump wenze kahle njalo kakhulu ngokwethesa izitezi uhulumende weZimbabwe izitezi zenoto soka kula nto esingayikhe thina njengabantu abasha esiyelela indawo kumele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho nendlela ekahle.
Yebo, yebo, umthokazi omuhle kuleqiniso ukuthi elemeli kamalithi bona amalungelo oluntu akaZulu eZimbabwe kahlonitshwa, baqinise kakhulu kuleqiniso elingaphikiswayo lelo. Bakubonile abantu, bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili. Abantu beZimbabwe bancengezele kakhulu, bayatsho lokuthi ama-sanctions kayinto ayenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu. Fanele kuyenze i-mass action. I-mass action leyo ma bengayenza, abantu beZimbabwe bazobasupporta kakhulu, balesupporti kakhulu ukusincedisa lapho. Siyakudinga, siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa. Kususe nje umbuso lo wamasotsha le-ZANU-PF osebehlukumeza abantu okungapheliyo, okungathi imihlolo. Sebethatha ilizwe balenze into yabo, bayenza ngathi umuzwa wabo, bafuna ukuyicontrola ngendlela abafuna ngakhona. Noma sebekhethwa, bekhethwa out, bengakhethwa emakhethweni, bedliwa, bathatha ngamandla, babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe, zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo. Manje siyacela kakhulu sizizalwane zaseZimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo impela, besincedise. Ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi, kungcono basuswe ngempi ngoba kusize lutho lokho. So kule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala, kwakungumongameli Mugabe nangumnyilankako layo esethathela phambili, seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe. Kahle kahle uMugabe wayesuye wayencindezela, umuntu wayencindezela ilizwe leZimbabwe umnyilankako lamasotshayo, ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezela ilizwe. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basaza abahleli babameli bohlelo se-Studio 7. Lokhu kukhuluma ubusani ngilana eCestine ngoba amatoho ukuthi abe ngizala kwamthakazi endaweni yase-Plumtree phasi kwesigodi sakwaubhoto kulaya ngizala khona. Endaweni-ke ngoba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni, nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo zingaqhuba kanjani. Engikwaziyo nengikubona mina ukuthi uhulumeni lona okamkwang wakho unenkinga-ke engingasho ukuthi uyinalo, ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinet yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe. Okokuqala, angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa, mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esisodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngangasehalale yabo. Okuwukuthi uma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-South uphelela nje kwaBulawayo. Umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi iPlumtree, nongayazi iMaphisa, nongayazi iSt Joseph, inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu, ongangokuthi uma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona ngiba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima uthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu. Sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu baseMpumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike kuwo. Beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona, mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na ePlumtree, uyanayazi na iMaphisa, uyanayazi na iKhezi, uyanayazi na isinto. So ke wafika nje nangelodi langa wazonyathela kuleyo ndawo, azize zizophoxa mhlawumbe zithusele abantu bangakithi, zibatshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu elibusayo bazokwenza ukuthini nokuthini.
Livuka njani emsakazweni? Hhayi, siyamuzwa upresident we-South Africa akhuluma, kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesi sifo leli gciwane mhlawumbe kuphephetheka ngamandla, lona iqhinga lizozakha kodwa ukubuhle ukuthi uzokwenzakalani phela kithi. Ngoba manje ngathi ayikho nje into ekhona sibhekana naleso sifo leso.
Sibonani basebenzi besitijesi bangisade bengena konke igama lenkosi Jesu. Kuqala bengithanda ukubuza nokubuza nokuzisisa lisibuzele ngabohulumende lapha ngendaba yamapasipoti. Thina siyahamba sechopha apha amapasipoti wona lawa ama-emergency ayakhulunywa ukuthi ama-610 lawo nge-610 kodwa isiza silithole kulalo manejwa kobulawayo lo. Hhayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisisa. Uyasuke eVictoria Falls kade 3 times usiyakhonana bakhe bekutshela ukuthi kuyalokuthi kuyalokuthi kuye ngabe bengakusisa. Bayala la ma-top up angikhona sisihlalele nje. Amapasipoti siwabuka si-expire. Sa-applyela iminyaka ephelile asikawatholi. Sekufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala nokuthi si-top-e up. Ngalo sincediswa njani kulokhu uhulumente engingangasibiza lisidlulisele kulokhu phambili basakazi be-studio 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphila ngela passport. I-passport ngeke yafana nokuthi sithupha ngezinye indlela. Siyabonga lesize kulokhu. Ilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho engiphuma khona ebhinga. Uncubo umchitheke nabakuyelela bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Ivukile livukile lonke abantu be-studio 7 so wezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina Tobias Sibanda. Ngani nginombuzo sibili omkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezinyeni ziyezwakala lani beStudio 7 kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bezwakala amazwi abantu abangani balwesapoti eqondileyo kodwa manje into emangisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kustudio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asambe nini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana shaya sibi la uzwethuke ngoba nxa izatshaya abantu 1,800 ka-20 siyakubona ukuthi kubulala lo kathi bonabo abantu babe bengaphike ngaleso sikhathi ngesikhathi nxa sikhuluma la ukuthi Studio 7 ayimukele bonke abantu ukwenzela ukuthi siphikisane ngokuqondileyo sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuze ukuthi ayitshiyeni izanu yenithethe Studio 7 esiyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 alo okhulumayo ngomzila wegazi. Mina ebe ngifuna ukuphawula ngabo ngifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya emile kwezombangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP nama-council ababuya kwezinye indawo. Mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi. Ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu, silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usubuzibuza ukuthi umehluko labo MLO, MLF, uzibuza ukuthi umehluko phakathi kwawo la maphathi kuyini. Ngoba ma uthalandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwaMthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebeyisolwa ngokuthi naye. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebeyisolwa ngokuthi naye. So kunoku hatha okwezami ukuthi abantu sebecotshelwa ngaphansi kwezihlahla okuyiphathi ebesiyibhekele ukuthi iyiphathi ebesinekintwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawa awahlangani kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni umthwakazi senawuthola ngoba omunye udonseyalo omunye udonseyalo kodwa sikhuluma indlela eyodwa ukuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilapho ukuthumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangele ezenzakala ngapha kweMelika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amaningi alukhuni awukwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okuningi, okufana lokumisa ukuxotshwa kwabangabhadalanga imali yerenti ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sokulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kweMelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I don't the blessing. Father, God blessing. One more blessing. I don't the blessing. Them can't stop me. I am blessed. It's like boss them straight. Funny for them a wicked, so what them in a race. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
Now bless me up. What's up, I miss? So when the wicked rise, just meant for them. For 10 years, me I make it. Someday I just sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm out stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it up a prayer. I resent it, no worry, everything straight.
Them a wicked, so what them in a race. You know them one back the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
Ngesikhangele inhlobo zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla leZANU-PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. UMongameli Donald Trump usethatha udaba lwe coronavirus kanzima lanxa phambilini ubelithatha lula esithi leli gcikwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singasilalela ngo 7:30 ntambama.